Zimbabwe.
Siyabonga Sandra Lokri si amachono zulunganda ba yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 20 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, of course lokho kungahlupa sibili ukuthi kungasithi ngaletha impumelele ethilonganani. Kodwa bona ngathi imizamo yonke esiyazamwa njengokukhulumelana abantu behlezi phansi ngamaphepha siyehlula. Ngaphandle kokudemonstrator lokho asebekwenza bona ngathi indlela elungile ngendlela ngokubona ngami.
Abasakhulayo bayatshengisela eHarare besithi bafuna umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezokhetho unkosikazi Rita Makarau achiye umsebenzi.
Ama-supporters MTC decided ukuthi sibe le global protest kusho ukuthi sizohlangana kuma-embassies aweZimbabwe umhlaba wonke jikelele. Kuyela eSouth Africa, ePitoli, ngapha eWashington DC, America, laseEngland, eUK, eLondon, kunye laseCanada, eOttawa.
Abasekeli beMTC baqoqa ukutshengisela kusasa ngelanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba besithi kumele achiye umsebenzi. Kuhoza Friday lamhlanje silomculi werumba uProgress Bango Dube leqembu lakhe eleKumbuzi Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abasakhulayo abangamalunga omanyano we-National Youth Action Alliance batshengisele namhla eHarare besithi bafuna umgcinisihlalo wekomishini ekhangelane ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau achiye umsebenzi. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Ontanga phose ikhulu abasebenza ngaphansi komanyano we-National Youth Action Alliance batshengisele besuka emahofisini amakhulu kamunisipala eHarare awe-townhouse belubhekise emahofisini ale commission ebona ngezokhetho elizweni eyezek. Ontanga laba bebetshaya impembe bebanga umsindo ngesikhathi befola. Abasakhulayo laba abekade bethwele amabhakana abelotshwe imibiko etshiyeneyo bayetshiya incwadi yezikhalazo ehofisini yomgcini sihlalo wezek unkosikazi Rita Makarau bethi kumele achiye umsebenzi ngoba engelawo amandla phezu kogwalo olulotshwa amagama abalelungelo lokuvota i-voters roll. Ngesikhathi befika emahofisini kaMakarau amapholisa alondoloza leyo ndawo ahle avala amasango wonke kodwa omunye wabo ubesengenile uyachiya ugwalo lwezikhalazo. Okhulume phezu kwalesi sehlakalo umnumzana Job Sikhala owake waba ngummeli weSt Mary's edalela ePhalamende uthi akatshatshuliswa yindlela unkosikazi Makarau aqhuba ngayo umsebenzi wokubhalisa labo abalelungelo lokuvota njalo kumele achiye umsebenzi njengamanje. Lumbono usekelwe ngomunye wabontanga ababone lokhu kutshengisela kusenziwa eHarare ngesikhathi esedolobheni laye umnumzana Khumbulani Dlamini.
Of course lokho kungahlupa sibili ukuthi kungaletha impumelelo enganani, kodwa bona ngathi imizamo yonke esiyazamwa njengokukhulumelana abantu behlezi phansi ngamaphepha siyehlula. Ngaphandle kokudemonstrator lokho asebekwenza bona ngathi indlela elungileyo.
UDlamini uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokuba uZulu atshengisele ukukhonona kwakhe lanxa kusobala ukuba zingatshaywa luvalo inkokheli ezisembusweni.
mhlawumbe ngendlela engibona ngayo kungabonisa ukuthi abantu bazwa njani bona imizwa yabantu lemicabango yabantu mayelana ngendlela into ezizakala ngayo elizweni from konke kuzeka kusiya ku-leadership kusiya kundaba ze-economy.
Kusenjalo unkosikazi Magarawu utshele ikomiti ebona ngezemithetho lokwenzakala edale lephalamende ye-Justice Legal and Parliamentary Affairs ukuba abezeki sebeqalile ukululungisisa lolu gwalo lwamagama abalelungelo lokuvota ethi ukhetho oluzaqhutshwa ezigabeni ezibalisa eseChirumanzu, Zibagwe, leMount Darwin West luza kwenziwa kusetshenziswa ugwalo olutsha lolu. Isisekelo esitsha sombuso sikubeka sobala ukuba sekumele kube ngabenhlanganiso yezeki abaluqoqayo lolu gwalo, hatshi ihofisi kaMdede njengalokho obekusenziwa eminyakeni edlule. Kuthe sebetshengisele emahofisini ezeki la, lapho bagiye behlabela ingoma zomdabu abekade betshengisela laba baqhubeke befola phakathi kwedolobha bethwele amabhakana abo, kodwa bacine bexotshaniswa ngamapholisa akade ehlomile sebefika bucwadlana lezakhiwo zedale lephalamende lapho abekade behlose uyakwethula njalo enye incwadi yezikhalazo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abasekeli bebandla leMTCT baqoqa ukutshengisela kusasa ngelanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba besithi bafuna ukuba amazwe la abambe uMugabe ngamandla ukuthi asuke embusweni. UMugabe wenelisa iminyaka engamachumi ayithoba mnemunye lanye 91 years ezokuzalwa kusasa. UMugabe usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu 35 years. Amalunga la athi azatshengisela phandle kwezigodlo zabameli beZimbabwe emazweni achiyeneyo abalisa eleSouth Africa, Australia, Britain langapha eMelika. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo weMDCT kweleMelika, uMnumzana Den Moyo othi ukutshengisela kwakusasa kujonge ukuphathisa amazwe la ukuthi abone ukuthi ngempela abantu kabasamfuni uMugabe.
Ama-supporters e-MTC sesi-decide ukuthi sibe le-global protest, which ukuthi sizohlangana kuma-embassies aweZimbabwe umhlaba wonke jikelele, kusukela e-South Africa, ePitoli, ngapha e-Washington DC, e-America, lase-England, e-UK, e-London, kunye lase-Canada, e-Ottawa, konke kuze kuyofika lase-Australia. NjengamaZimbabweans siyabe sibuthene lapho sikhankasa ukuthi uMugabe sonke isikhathi sakhe sokuthi ahambe sesifikile, ngoba asingeke sibe le mongameli ofokasa wona ama-birthday yakhe ilizwe lona limoshakala. Kumele siphakame njengamaZimbabweans sikhulume nge-voice eyodwa ukuthi enough is enough, isikhathi sakhe sokuthi ahambe sadlula kudala.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu kuzabe kukhona la kwamanye amazwe, ungasitshengisela ukuthi kuqoqe njani?
Ye, kusho ukuthi vele kusukela kudala besilokhu sitshengisela kuma-embassy aweZimbabwe. Ngiyakhumbula umnyaka ophelileyo before ama-elections ka-2013 sasitshengisela kuma-embassy. Kusho ukuthi abanye kwamanye amazwe abangamalunga awe-MTC nabanye nabo nje amaZimbabwena asekhathele ngombuso kaMugabe lezana u-PF labo basijoyina. Besiyibiza ngokuthi i-21st movement ngoba besitshengisela mhlaka-21 inyanga zonke ezadlulayo kwaze kwafika kuma-election. So kusukela lapho-ke silokhu silama-contact nalaba abantu siqhubeka ngawo umsebenzi ona lo ukuthi sazise umhlaba wonke jikelele ngesimo seZimbabwe.
UMnumzana Den Moyo ngumgcini sihlalo we-MDCT khonapha eMelika obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ukuxotshwa kwamalunga ebandla leZANU-PF anakanelwa ukuthi asekela unkosikazi Joyce Mjuru kuqhubekele phambili izolo ngokuxotshwa komphathintambo wemaswingo kurhulumente umnumzana Kudakwashe Basikiti. Umongameli Mgabe ususe uBasikiti esikhundleni esithi kasudiseki ngendlela asebenza ngayo. Umnumzana Basikiti uba ngomunye wabaphathintambo beZANU-PF abaxotshwe ezikhundleni ngumgabe esithi kabaqhubi kuhle umsebenzi, abagoqela umnumzana Sylvester Nguni lo mnumzana Francis Nema. Kodwa ingcwethi zithi abantu laba baxotshelwe ukuthi bebesebenzela nalo nkosikazi Joyce Mjuru, yena oxotshiweyo laye kurhulumente ngomnyaka odluleyo esetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamgabe. Ngolwesithathu ibandla leZANU-PF lixotshe umnumzana Didimus Mtasa lo mnumzana Themba Mliswa, yena obe ngumeli weHurungwe West edale lephalamende. Ekhuluma leStudio 7 namhla, uMliswa uthe ulethemba lokuthi uzabuyela kuZANU-PF njalo ngolunye usuku. Abaxotshwayo kubandla leli esikhathini esiningi kabaphiwa ithuba lokuzivikela. Sixhume ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Nxa emthethwandaba ungaphiwa amasamanisi wena kuthi abuya emthethwandaba ngoba kulomuntu owethi sicala lokuthi umbule esikwereni sakhe kumbolani, wena ungakela ukuya khona ngale mthethwandaba ukubana uyozidefenda. Banika ukuthi ayi-default judgment lena. I-default judgment uzathola ubona omessenger of court sebeyasebenza ukubuthela impahla zakho endlini laphana sebethole ukuthi abona i-writ of execution leyana ngithi. So lokwana kabe utshengisa ukuthi wena wena wephulile indlela athi kumele uzidefende ngazo ngokuthi wena uhambe la phambi komthethwandaba uyozimelela wedwa andubana maybe umthethwandaba lawo ubusibonde hhayi nxa ukuthi iqala alivuma orightke asezini ama-payment plan kumbe sezinto ezinjalo ubana ubhadale nakokade kumele kwezenjalo ngabe bahambile phambi kwe-disciplinary committee leya ngabe sikhuluma into etshiyeneyo namhla kodwa-ke abahambanga. So manje mina bese ngizibuza-ke ngoba ngithi oright usufuna ukuthi umuntu lo akhalelwe ngubani ngoba yena uyawazi umthetho kakhulu ebe ngu-administration secretary wethu weparty which means vele iparty was revolving around him around his office uyakwazi konke lokhu uyakwazi ukuthi iparty yethu ihamba njani. So nxa wena usuzafuna ukudifya indlela iphathi kumele ihambe ngayo wena usuzenzubani usuphezu kwamandla wonke yini yimbuzo ezawufaka wona lo
udaba lukamtasa-ke uthi kazange abizwe lanxa nje kwakule komiti ebunjelwe yena.
Mina ngizawutshela iqiniso angiso spokesperson weZANU-PF njalo bengingekho kwikomiti nale eyafakwayo ukuthi ikhala indaba ekamtasa bengingekho azange ngihlale kule-disciplinary committee wabhala izincwadi zona leziyana yena ekwazi ngihlophe ubona kule congress esikhethe omunye umuntu osengusekretary of administration ephathini ubaba uChombo kodwa yena abhala incwadi asayine ukuthi yena ngulo-ke ngu-secretary of administration. Wena ngokubona kwakho kawuboni kona ukuzenzisa ongaphezu kokuzenzisa na yikho phela laphana okuthola khona amanye amakhampani azaqine esebhala abanye zisepa faka lo mfanekiso womuntu ukuthi hey bakithi lingangadili lo muntu lowo asasebenzi laye lingambona obuyangorabe isithi ngulokho edelisa i-insurance yethu lingathenga lithenga the on risk untu loko asekho kithi akethi basebonta umuntu lozishiwo ngalindlela.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Udaba lwesehlakalo seGugurawundi lokhu lusegudwini iningi lisola kakhulu amazwe kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko awokuthi lokhu kwabangelwa ngamazwe aphetsheya hatshi uhulumende kamongameli Mgabe. Inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe ithi kwafa abantu abangafika inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 ngesikhathi seGugurawundi ezigabeni zeMathebeleland leMidlands. Ilizwe lisanda kuthatha uzibuse bebulawa libutho likamgabe ele-5th Brigade elalisithi lidinga abahlamuki kulesi sigaba. ukuze sihlaziye lolu daba siqoxele omnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBhejo likaZulu.
U-Vice President udinga imithandazo eminingi ngoba kwazi ukuthi umthwalo abamnika wona ngohulumende omkhulu kulaye kakwazi ukuthi esukele ngayo. Ikuzama uzwa egijima esiya kuthi kwakuyi-constituency emathebelele ndawo zange kubuya amakhiwa one kwakuya abantu abazekhulumisa yona so kuthi ngabantu bezimbabwe ababulana nayo. Okwesibili engibona ngazathi u-Vice President njengomuntu okangani o-excited ngokuqhathwa utshengisa ukuthi umuntu othanda imali aluba abantu abajwaye izihlobo bayekele ukungena ezitolo zakhe ukuyathenga.
Laye engathi ulo wakhe umbono mhlawumbe ule mzekeliso yokukuxhasa lokho akutshoyo, singathi lapho angabe phambanisa khona kakhulu kungaphi?
Umgabe wayengu-Prime Minister welizwe, umgabe kulama-videos. Umgabe ngokwade watsho ukuthi it was an element of madness, ayakazi ethi kulomunye umuntu ayemsebenzisa. So ngibona ngazathi umuntu ozama ukuthi umgabe was not involved kimi uzeluza i-currency yokuthi ngimlalele in anything ngoba is not honest in anything.
Lanxa umnumzana Jonathan Moyo esithi kavumelani lo mnumzana Mphoko uthi udaba lolu lwaxoxwa kusayinwa isivumelwano se-Unity Accord lo Moyo umnumzana Joshua Nkomo lithini nangalo?
Uhlupho ukuthi khona uma ukhuluma ngeGugurawundi ukhuluma ngabantu ababevela emulini ethize abafayo, kawukhulumi ngabantu ababevela kuzaphu, ukhuluma ngabantu ababevela ezimulini abanye abakomoya kundlovu kobani bani. So kazoza wathi kuhamba kuyehlangana izanu lezaphu uthi sokuqedeni izanu lezaphu zamise ukubulalana kwabantu, but ababulala abantu kufuze ukuthi befezane lezihlobo zabantu abafayo. Yindlela yoku-adressa iGugurawundi lezi zisitude zona zifuna ukuthi kungabanjwa njani, hayi ukuthi ngoba izanu lezaphu zanjani zabhalelana isivumelwano.
Inhlanganiso yakho yakhweza udaba oluphathelane lokwe-Gugurawundi emthethwandaba
lwahamba e-High Court inkosi yathi kakukho agent. So esesikumelele kathesi ukuthi inkosi ithe sihambe inormali court process, so yikho esingani sizakwenza.
Kayisiwe yedwa umnumzana Mphoko, lezinye iziphathamandla zezanu PF kakhulu ezazikuzapho.
Uhlupho ngibona ngazathi bonke bona laba bantu ayisikho abakukholelayo kodwa kuyisibonelo sokuthi basebugqilini kanganani. Umuntu osebugqilini ujayele ukwenza intando yalawo omgqilazayo kodwa ngasesi wonke umuntu uyavumelana ukuthi one kakulanto yalungiswayo ngiyenixoxe lawo mina. Two kuyadingakala ukuthi ngabe kuyaxoxiswana kodwa uhlupho yokuthi akula muntu uyi-brave enough kube bona labana abantu to say there is a problem siyibamba kanjani kodwa singadilizi ilizwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso yeBhejo likaZulu obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amazwi kamsekeli kamphathintambo kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko, yena othi umgabe kazange abe lesandla kumbhuqazwe weGugurawundi. Umphoko uthi lo mbhuqazwe waqoqwa ngamazwe angentshonalanga, kambe livumelana laye na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abe-Islamic State kwele-Libya bathi yibo abathi amabhomba adubuke ezimoteni namhla kulelo lizwe kwafa abantu abangamachumi amane. Ele-France lele-Germany lokhu egcizelela inkuthazo yawo yokuthi akube lokuhloniphana kwamacele alwisanayo kwele-Ukraine. Iziphathamandla zakwele-Somalia zivika ukuthi umsekeli wenhloko kahulumende kulelo lizwe ulimele kakubi kwafa abantu abalichumi ekuhlaselweni okwenziwe isigodlo salelo lizwe iMogadishu ngabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab lamhlanje. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi ukulungisiswa kodubo lokuchitheka kwamanzi empompini eziwathwalayo ngenye yendlela engaphathisa kakhulu kudubo olubhekane lamakhansili ekutholiseni uzulu amanzi. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Ngesikhathi iningi lamadolobha libhekana lobunzima bokutholisa uzulu amanzi enelayo, imizamo yokulungisisa ukuchitheka kwayo empompini ikhanya isalela muva. Omasipala bekhangelana oludaba lokudinga izikwelethe zokwengezelela inani lamanzi abalawo. Imizi efana leTafara, Mapfuku, eHarare leChitungwiza selesikhathi eside bebhekana lodubo lokusithela kwamanzi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zeChitungwiza, uMnumzana Mavela Sikhumalo, uhlala eqonqosela ukuba lize lithole umthombo walo kwamanzi leli dolobha lize qhubekela phambili libhekana lalo ludubo lokusithela kwawo.
IChitungwiza kayila i-source of water yayo, kuthi ukuthi lokhu uyishiya yona icela kumbe ithenga amanzi kuSito Harare. Kodwa siyakwazi sonke ukuthi iSito Harare yona gayila amanzi akwanayo izakhamizi zayo, kuthi ukuthi thina vele isifaka ekucineni nxa iyindawo yama-priorities.
UMnumzana Trust nobosanda kuqeda izifundo zaphezulu zobumanjinela bokugcinwa kwamanzi uthi udubo okumele omasipala bonke belunanzelele kuqala ikulungisisa ukuchitheka kwamanzi empompini bengakagijimele ukuyadinga izikwelete ngoba amanzi anje engenelana labantu.
Sibona amanzi elahleka every time uma ngihamba edolobheni leHarare, uyabona amanzi phuma emapayipini. Uma bengalungisa indaba yena leyo amanzi onala alahleka bangathi unaccounted for water, ukwenzela ukuthi indawo ezinjengamavuku zingani zithole amanzi.
Uthi ngemva kwenhlolisiso yokulungisiswa kokuchitheka kwamanzi, omasipala bengenelisa ukuhlola umumo wezinto lokuthi lokhu besadinga amanye amanzi na, njalo ekunani elikuba ngabani. Uthi uzulu laye kumele adinge ezinye indlela zokuthola ngazo amanzi esiqoqela amanzi ageleza ngaphansi komhlabathi lachitheka kumathanga ezindlu zabo kusina izulu.
Masikhangela iZimbabwe siyakhangela ukuthi i-rain season yethu iqala kuphela from October siyafika kuMarch asela izulu. Kodwa singathi every household in Harare umbeni amadolobheni ikwazi ukuthi ngesikhathi sonalesi zulu sibe sisebenzisa amanzi onalawo i-rain water, siwa-harvest amanzi onalawo. Sibona ngani engxe ukuselela kwamanzi lakho kunalokhu i-city council ingaphathiseka kakhulu.
Omasipala abaningi eZimbabwe babhekana nobunzima bokutholisa abantu amanzi ngokugcweleyo, njalo uzulu ekhala ngokuvalelwa kwamanzi mahlayana. Amakhansili amaningi athi abhekana lodubo lokuthola imali enelayo ukuba bengezelele amadamu amanzi anganathwa nguzulu emadolobheni kunye lokulungisisa impompi ezichitha amanzi ngasikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umanyano we-European Union namhla uvuselele izijeziso zenotho owazifakela umongameli Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe. I-EU yethule umbiko lo egwalweni lwayo ole-official journal. I-EU isanda kunika iZimbabwe izigidi ezingamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa zamadola i-$270 million yokuqhuba inhlelo ezishiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Roderick Fayayo, umqondisi weBulawayo Progressive Residents Association.
Nathi sinjenge sizizaba zeZimbabwe kasikuboni ukuguquka okukhanyayo. Ungakhangela izinto ziba wesi, abantu batshaywa wesi, i-repression iwesi, so sokufuna ngathiwa ziyafakwa zibe ziningi nxa ngabe zikhona.
Kodwa nxa sukhangele babafayo izijeziso lezi zincedani?
Uyabona kithi thina abanye izijeziso lezi ziyasebenza okuzwayo, ngoba khangela phela Dube ukuthi thina izizalo leZimbabwe esilapha kakhulukuthi esingalwenza siyachaya ukuphela, sivulayo ukuphela, sithule. So at least nxa i-EU ikwanisa ukuthi kube khona engakwenza yona on our behalf kuba ngcono, ngoba thina vele akulakuthi singalwenza esibungubulawa nje ngenkukhu kuphela.
Kumele kwenziweni njengoba izijeziso lezi zikhona? Ubona ngazani izanu PF ingaguqula yini izenzo zayo?
Engxe osokufunakala Dube yikuthi kube nezijeziso eziningi, kodwa izizane zeZimbabwe lazo ziqalise lazo ukukhuluma ukuthi hhayi sokwenile zingavele zikhulume njalo encwele zingabuswa kuhle.
Kodwa siyabona ke mnumzana Faya ukuthi ngeviki ephelileyo ke i-EU inike eZimbabwe imali eningi sibili kakhulu. Khonoku ke kutshone ebantwini nxa ukuthi banika ngaphi imali baphinde bethi izijezo kazihlale zikhona.
Kulento ezimbili, i-EU inike ilizwe yaphinde yajezisa umuntu. So kini kutsho ukuthi hayi le imali nge-developmental aid ngezizalwane zeZimbabwe. Iloba nje sikwazi ukuthi hayi ngale kulabantu abalezandla ezilezinama ezanamathela kiyo.
Umnumzana Rodrick Fayayo ngumqondisi weBulawayo Progressive Residents Association. Sixhume njalo umsekeli weZANU-PF laye ocubungule zombusazwe umnumzana Morris Ngwenya.
Lapha kulanto emangalisayo yikho ebesivele sikukhangele ubana kuzenzakala ngenxa yokuthi abakufunayo laba abe-Europe ukuthi khona abantu abeZimbabwe abanikwa amandla kwezomnotho lokho kubiselwe emuva abantu abasemasimini kathesi bakhitshwe kubuye amakhiwa. Nxa lokho kungayenzakalanga bazebe lokho besithi umongameli welizwe abasoze bamkhiphe kuzijeziso zabo ezama-sanctions. Kodwa into-ke eyangisayo ukubana balwisana lo muntu omsuka, balwisana lo muntu ongenacala labo ongabonelanga lutho kodwa bazwanana lezigilamkuba esikhathi esiningi.
Ye nxa bekhuluma lapha baba Ngwenya bathi ababoni ukuthi sokule nguquko kwele Zimbabwe ngakho kumele izijeziso lezi zibe khona.
Ye njengoba ngicasise ukubana inguquko abaye beyikhangelele bona yokuthi bakhangelela ubana umongameli ongabe egokele elizwe leZimbabwe anxusa amakhiwa kumbe abamhlophe ukubana ngabavuye bezothatha umnotho. Kungaba semaplazini bathatha amasimo, kungaba kumankampani nokunye okuthize okunjani. Ngalokho kungayenzakalanga lakanye ngibo akutsho lutho. Ngibo yikho-ke sikubona ukubana bazabe belokho bekhuluma into enjengaleyo. Njalo sibona ukuthi okunye abaye bekukhangelele yibona ukuthi kuyayangisa ukubana sibona besiza lapha besithi bafuna ukuthi kube lobudlelwano, bafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lokukhulumelana, libe lobudlelwano kwezamabhizimusi. Kodwa sibona ngokwabo into abalisana nomongameli welizwe nemuli yakhe asiyiboni, into eyangisayo.
Umnumzana Morris Ngwenya usekela ibandla leZANU-PF njalo ucubungula izombusazwe. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi werumba uProgress Bango Dube leqembu lakhe leKumbuzi Sounds. Lo mcole usedule idlalade elithi Impilo Yami featuring Mapitipiti. Kufika uBenedict Nhlapo.
Lo Progress Bango Dube leKumbuzi Sounds besithi ngambe ungazi ungilahle mkami ungilahlele buyanga manje izinto zingasala sezingilungela uzathini. UProgress uzelo kobulawayo wayagulela kwamasendu ePlumtree wasesiya eCholojo wazogcina eseGoli. Uthi ke zokucula zaqala esasengumfanyana beculela abantu emithonjeni ezikotsho emifuleni lasezinkonzweni. Ngemva kokucula lamaqembu amanengi ngo-2013 ubumbe lakhe iqembu leKumbuzi Sounds okuyilo eselethulele idlalade elithi Impilo Yami. UProgress uthi iphupho lakhe elisemqoka yikuba ngumculi ozimeleyo olento zakhe ukuze aqhube umsebenzi wakhe engaceli muntu.
Isifiso sami nangephupho lami bengifisa kuye kufezeke izifiso zami, qhubeke kule ndima yomculo nami ngizibone sengikwelinye izinga ngoba kumanje ngiyasilela yonke into engiyenza lapha ngiyenza ngokuboleka nje. So benginxusa kini balandele ukubana maningaba nibe nezandla nangenhliziyo ezivumayo bese niyaxhasa ngalokho enakho kwenze ukuthi nami ngithole ingqubekela phambili kusasa.
Idlalade lakhe leli lengoma ezisikhombisa kanti zonke uthi ziyakha, zifundise, zibuye zixwayise. Limfundiso iphuma obala kule esithupha ethi Udubo Lwemizi, lapho akhuthaza khona abatheteneyo ukuthi benqabele ukwehlukana njengoba lokhu kusenza abantwana besale behlupheka okwamagama.
Kodwa Hayi bophe uhlelo Woza Friday lomcoli ubango progress kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli inkomo libelwa busuku obuhle.